Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 18 Mfufu 2016 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Sizwa sijabula kakhulu ukubona umathuthu ephendula ngoba sesikwazi ukuthi umashungo siphendulile singeyethu ngoba sisebenze laye okwesikhathi eside and saqala laye umhlangano lo is a hard worker sithabile kakhulu ngokuphenduka kwakhe yabona
umnumzana Tongai Mathuthu obengwebandla le-PDP usebuyele kubandla lakhe ele-MDCT
iproblem esilayo ukuthi uhulumende lokade mbakanga into ekona ukuthi vele mina angeke ngithembe ukuthi ibond note isoze iprinte ngobuningi bayo ngoba uhulumende lo vele angaze ngibone lapha athembeke onayo ekhuluma into ayisingathi vele uyasigcwalisisa uyakhuluma ephinde yeke lokuyenzinto yabesikhulumile
imizamo kahulumende yokwethula imali yohlobo lwama-bond notes lokho ikhangelelwe ngendlela elokuthandabuza lokungethembi loba nje kule nkinga yokusilela kwemali emabhanga inhlanganiso emela izifundi zemakolejini iZimbabwe National Students Union ithi bonke abantu abaphatheka ekuchaphazeni imali yesikhwama seZimdef kumele babotshwe zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Sekulenye njalo inkokheli ebikubandla eliphikisayo ele-People's Democratic Party PDP umnumzana Tongai Mathuthu osebuyele kubandla lakhe lakudala ele-MDCT abaqeqebuka kilo bebanengi. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
UMathuthu uphume kuMDCT ngomnyaka ka-2014 ndawonye labomnumzana Elton Mangoma loTendai Biti besiyabumba elabo ele-Renewal Democrats of Zimbabwe. Leli bandla lihlephuke njalo nyakenye. UMathuthu wayakuba inkokheli kwelikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti ele-People's Democratic Party lapho abe ngumsekeli kanobhala jikelele walo. Akathandanga ukupha izizathu zokuba kungani esengophindela kubandla ake aphuma kilo ngesikhathi esethulwa kubalandeli be-MDCT emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe esigodlweni saleli bandla ese-Harvest House. UMathuthu owayengunobhala jikelele esigabeni semashingo ngesikhathi ephuma kwe-MDCT uthi okumqoka ukuba esephindele ekhaya ukuze asebenzelana labakhankasela umbuso uqobo. Lijabulise abalandeli be-MDCT leli nyathelo elithethwe nguMathuthu okubalisa unobhala jikelele kuhlangothi lwabesifazane esigabeni seHarare uNkosikazi Lindani Moyo obekhona embuthanweni walamhlanje.
Sizwa sijabula kakhulu ukubona uMathuthu ephendula ngoba sesikwazi ukuthi umashingo siphendulile singeyethu ngoba sisebenze laye okwesikhathi eside and saqala laye umhlangano lo is a hard worker sithabile kakhulu ngokuphenduka kwakhe njabo mama simemukele ngezandla zonke.
UNkosikazi Moyo ethi bazosebenza lo Mathuthu njengalokho ababekwenza engakaphumi kuleli bandla le-MDCT.
Njengomuntu obuye ngenhliziyo yakhe yonke njengomntwana esivele laye phansi ngeke samlahle. Thina ngokuhamba kwesikhathi sizabe sibona ukuthi khona laye ngokusebenza laye kuhle esikuyenzayo ngumntana wethu saqala laye ngeke samlahle.
Ukubuyela kukaMathuthu kuMDCT kuza ngemva kokuphuma njalo kwenani elithile lenkokheli ye-PDP yaya kuba ngamalunga amanye amabandla aphikisayo. Laba babalisa obengumsekeli womkhokheli webandla le-PDP uDr. Samuel Siphepha Nkomo lobe ngumsekeli womgcini sihlalo kilo umnumzana Wachi Sibanda abaphume kunsukwana isanda kwedlula baya kuba ngamalunga ebandla leZimbabwe People First. Kunje owake waba ngummeli weGlenview South edalela ePhalamende engomunye wababekhona lisungulwa leli bandla leMDCT umnumzana Paul Matsore laye ubuyele kubandla lakhe lakuqala ngemva kokuba enikeze incwadi yakhe yokuphuma kubandla lePDP ngomvulo kuyona le iviki. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngiMavis Gama.
Imizamo kahulumende yokwethula imali yohlobo lwama bond notes lokho ikhangelelwe ngendlela elokuthandabuza lokungethembi loba nje kulenkinga yokusilela kwemali emabhanga abantu bethatha isikhathi eside kundwendwe ukuze bathole imali zabo emabhanga. Intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
Kusele insukwane ezingatshulutho ukuba ilizwe lethule uhlelo lwemali yama-bond notes lokhe kulokuwadondela ukuba mhlawumbe indlela yokubuyela kudola leZimbabwe elingafunwa ngabaningi. Umnumzana Trust nobo osebenzelana lehlanganiso zabatsha uthi kuyaduba njalo kungathatha isikhathi eside ukuba uzule thembele kuhulumende kulolu daba.
Iproblem esilayo ukuthi uhulumende lokade bakanga into ekona ukuthi vele mina angeke ngithembe ukuthi ibhondi note ayisoze iprinte ngobuningi bayo ngoba uhulumende lo vele angaze ngibone lapho athembeke kona ekhuluma into ezingathi vele uyasigcwalisisa uyakhuluma ephinde yeke lokuyenza into yabe sikhulumile. So kathi mina vele ngokubona kwami bona ngani vele bafuna ukuprinta imali nje kuphela.
Unobo uthi kudingakala ukuvula indlela zokwethembana kulokuthi uhulumende enze akufunayo.
Asiqale ngisilungise ukuthi kathi kona lokho kwenza ukuthi imali ingabe khona ikuyini kahle kahle. Uma singabakwazi ukuthi lokhu lalokhu 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 yikho kwenzakala ukuthi imali iswelakale. Sesihlala phansi kumele senzeni sonke sibonisana ndawonye ukuthi sesingayenzani ukuthi imali ibe khona. Nokuthi ukuthi abantu bangu-3 umveni abangu-10 becabanga le ujikelele welizwe lonke leZimbabwe ngoba umagangele abantu beZimbabwe vele ibhondi nodi abasayifuni abayifuni.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yesisebenzi ye-ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi bavelela kude bezama ukuba kube lokuzwana kulolu daba kodwa kungekho okuphumayo kuze kube lamhlanje.
Nxa sikucebisa ukuthi ungaze wanyathela ungakhangeli lapho nyathele khona singabona engani ke kawulaleli siyakuyekela ke uwele godini. Sicebisile ke uhulumende ukuthi sibone ngani uhulumende lapho yakhona ungani ujampela ngapi egodini. Uhulumende wethu wakhanyesa engani nje utshenisela inkani uphikisana lembono yabantu bonke. Sibone ngani ke indaba yamabhondi nothi ayisoza ke iphakamise ezomnotho. Kukhanya hayi bazimisele ukuthi bajampele egodini leli ekhanya ngani nje lizaba bazakalula ngokubona kwethu. So sesimelele ukuthi hayi kumbe bazakalula kangakanani.
Uthi lokhu bemi ngombono wabo ukungasekeli imali ngoba bengaboni uncedo lwayo kwintuthuko yesizwe khona kule ndlela ezingcono uhulumende angazilandela ukulungisisa inkinga abhekana lazo kodwa engalaleli. Uhulumende uthi limali ebimele yethule kuyona le inyanga isizatholakala ngenyanga ezayo njengendlela yokuthuthukisa lokusekela abaqhuba umsebenzi wokuthengisela impahla phandle kwelizwe ikakhulu abembi begolide lamanye amatshe aligugu labalimi abafana labalimi ma igwayi. Umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa wazise kuliviki ukuba uhulumende kasoke abuyele muva kulolu daba ethembisa uZulu ngasikhathi sinye ukuba limali ayitsho ukuphenduka kwedola leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Lokhu sikudaba olufanayo. Abebandla eliphikisayo le-Free Zim Congress bathi kabavumelani lomcabango wokubumba umanyano wamabandla aphikisayo ngoba umanyano onje ungakaze usebenze eZimbabwe. Abebandla leli baxwayisa njalo uhulumende ukuba ake amise ukuletha imali yohlobo lwama-bond notes luze lwedlule ukhetho luka-2018. Okuningi asikuzweni kwintatheli zindaba yethu Mavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Emhlanganweni lentatheli zindaba eMedia Center owakuqala selokhu labunjwayo lelibandla leFree Zim Congress, umkhokheli walo umnumzana Joseph Busha uthe awuzake usebenze umanyano umhlaba wonke. Umsekeli wakhe umnumzana Reason Ngwenya ethi abebandla lakhe bangeke bangena kumanyano wamabandla.
Coalition vela isebenzi. Bathe bekwenza beZimbabwe ku-Government of National Unity bathi bona kubophi donki le nkomo. Still ngitsho ngapha emhlabeni coalition ayizange isebenze. Ungabona abantu sebeforma amaparty batsho ukuthi okunye kuyehlula. In other words, also zumelele omunye ukuthi wenze into efunwa yiZimbabwe.
Ongwenyethi injongo yabo ekubumbeni ibandla eliphikisayo kuyikuba befuna labo ukubusa bezimele, hathi ngoba bemanyanela abanye.
Kazidinga uncedo lomnye umuntu. Bazabuya uzosebenza lathi. Ipolicy yethu, le manifesto yethu, is so clear. Okwethu kuphela sifuna 2018 sibe sesiqedile ngalokho. Labake bayiphumula. Njalo laba sebehlule nayo, we can't call them back. Ukuthi sisebenze labo abanye bahlala bexotshana. Sasuzamncenga umuntu akuxotshe futhi asikusebenzi lokhu. Thina wayinuna a united party, we know siyakwazi esikwenzayo.
Abebandla leli bathi kabavumelani nomcabango kahulumende kunkulumo yakhe yokufuna ukuletha imali yama-bond notes elizweni khona sekusele isikhathi esifitshane ukuba kuyiwe kukhetho. Kungakho umgcinisihlalo waleli bandla le-Freedom Congress, unkosikazi Nomalanga Ngulube, ethi yena labebandla lakhe bemxwayisa uhulumende okhona ukuba makame kancane ukuletha le mali kungakenziwa ukhetho.
Ama-bond notes azayenza ukuthi abantu babe lokungawelelani, kube ngokunzima kusukisela umzwana ezaphunyiswa ama-bond notes esithiwa sisetshenziswa ngabantu. So thina njenge-Freedom sithi hatshi ama-bond notes ake ame, simelele u-2018 sokule new government. Kumbe iyizane ezabiloko ikhona, kumbe iFreedom, kumbe mbanoyo abekhona. Yena lowo muntu ozangena ku-2018 nguye ozatsho ukuthi sesisebenzisa imali iphi. Khathesi i-bond note asilifuni.
Uxwayisa njalo uZulu ukuba lapho ekhetha inkokheli akhethe ezimsulwa, hathi ngoba kungezebandla elithize.
IFreedom ilabantu abatsha abazange abazake bangene kwenye i-political party. Ngabantu abalama ideas abo amacha, imicabango yabo mitsha, abala kungcola kibo njengokuthi singamasela kumbe sake sangena ezindabeni ezinjani njani. Hayi, singabantu abatsha, sicela ilizwe leZimbabwe ukuthi lisamukele, lisizwisise ukuthi hatshi laba ngabantu abatsha. Yekela sike sibazame sisebenze lapo.
Abebandla le-Freedom Congress laba bathi inkinga ngemanyano yamabandla abusayo yikuba kuyabe sekubanga izikhundla lapho esesusiwe uhulumende obusayo ngaleso sikhathi kuphethe ngokuba lenani eliphezulu lenkokheli ibandla linye ngalinye eliyabe likuwo likhankasela ukungeniswa kweyayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection namuhla sikhangela ukuchaphazwa kwemali yesikhwama seZimdevu yiziphathamandla zeZANU-PF. Injongo yesikhwama lesi emqoka ngeyokuphathisa abafundi kanye lokuthuthukisa ubungcweti emsebenzini etshiyeneyo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Asidibaneni kuhlelo The Connection namuhla lilami uTungameli Nkomo lomunye wami uChiwoniso Jani.
Inhlanganiso emela izifundi zemakolitshini iZimbabwe National Students Union iZinasu ithi bonke abantu abaphatheka ekuchaphazeni imali yesikhwama seZimdev kumele babotshwe njalo babanjwe ngamandla ukuyibhadala leyo mali. Amalunga ezanu-PF agoqela umphathintambo obona ngezemfundo yezinga laphezulu umnumzana Jonathan Moyo etheswa icala lokweba imali yeZimdev efika kunkulungwane lenkulungwane zamadola. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomkhokheli weZinasu umnumzana Alistair Funye.
Sina nje ezinasu ungasikela indaba le emali yeZimdev izwisa ubuhlungu kakhulu because i-constituency esiyilidayo ama-students yemeli benefit and athese ama-students angikhona akula izinsenti abayizuzayo from ama-parasitas amele ebencedisa ukuthi kube i-education sector yeseZimbabwe ithuthuke. Singagayela even the way ama-students aphila ngayo emakhampasini iyaba-expose kwinto ezi-abusive bezama ukuthi kwangkhona bezuze i-upkeep yabo bese ma collection because tola ekhineni sisiba lama students a graduate semangcwabeni sisiba lama students a graduate esegula because bazama ukuthi bedinge izimali zokuthi bekwanise ukuprint ama assignment bekwanise abaye babe funa ukugadin chova bese ema institutions abaye babe funa ukuprint ama assignment photocopy ama textbook bese material yani sport
emthethweni khona izifundi kumele zithole ncedo bani kusikhwama sezimdefu lesi sivame ukuphathisa izifundi njani
isikhwama sezimdefu nanxa sikhaya nje ezinaso sifuna sizikhwama esimele siphathise especially kuma students abebhudelwe ngabazali owakusenza ikadeti liyana abayigibhayo then kulama students again ayenza ama-projects abo kubamele izimdefu ifunde those such projects ababezenza especially laba abavela kuma-vocational training center bopholi ama-projects abo abefuna to be financed ukuze ukuthi kwakhona bephumelele but nxa kungela mali ebanesayini those projects yikho sitola kwakhona sifuna ilizwe liproducer ama-engineers angakwanisa izima uku-construct umgwaqo ngoba izinto ezimele zisebenzise ekufundeni ukuze bekwazi imigwaqo yangkhona la ma-bridge kwenziwa njani imali yangkhona ayikho esponsor sase-ACCC
kuyini elifuna ukukubona kusenziwa ukulungisisa lolu daba njengenhlanganiso
wonke umuntu oyabe banje eku-corruption or any organization eyabe nje ku-corruption idisturba i-development yelizwe idisturba ukuthi ilizwe liye phambili abantu abanjalo kumbe ama-organizations anjalo kumele bebotshwe bevalelwe emajele amajele alungiselwa ama-criminals amajele alungiselwa amafela amajele alungiselwa abantu aba-corrupt
Hello ke ngumnumzana Alistair Funye umkhokheli wenhlanganiso yezifundi izinaso ubexoxa icingweni lo ntungameli Nkomo we Studio 7 Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 kusiya ngo 9 ntambama kumakakasi awe 909 AM lawe shortwave 4930-6065 lagu 15460 kHz. Uxolo ke balaleli uhlelo luqala ngo 8 o'clock hathi ngo 8:30. Lapho ke lamhlanje siyaba sixoxa kuhlelo lwabasakhulayo lo The Connection. Siyaba sixoxa ngokwebiwa kwemali yohlangothi lukahulumende olweZimbabwe Manpower Development Fund iZimdef ebikwayo na yachaphazwa ngabantu ababalisa uProfessor Jonathan Moyo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Asingakangena esigabeni silandelayo ukuthi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UCynthia Salcido isakhamuzi seLas Vegas eNevada lapho okuza kwenzakala khona ingxoxo mpikiswano yakugcina phakathi kwabakhankasela ukudinga isikhundla sikamongameli welemelika uDonald Trump lo nkosikazi Hillary Clinton kusasa. USalcido uphila ngomsebenzi wokuthanyela emahoteleni awekhasino. Yena labanye bakhe benhlanganiso yezisebenzi zeCulinary Workers Union bakhuthaza ukuvota ngenyanga ezayo njalo lokulandela imingxoxo mpikiswano le idebate ekhona kusasa ukuze ilizwi labo lizwakale. UNotto Ahmed Abdullah ngomunye weziphepheli ezicabange ukuphindela lapho adabuka khona eMogadishu kwele Somalia. Ungomunye wabasebephindela ekhaya ngemva kokuzama okweminyaka ethile ukuthola ubuphepheli kwele Kenya. Ugatsha olubona ngokubuthelela imali kahulumende olweZimbabwe Revenue Authority kumbe iZimra luthi lwenelise ukubuthelela imali enenganyana lomnyaka nxa kuqathaniswa lanyaka enye ngemva kokuguqula indlela ebisebenza ngayo. umgcini sihlalo weboard yeZimra unkosikazi Willie Bonyongwe utshele intatheli izindaba izolo ukuthi ugatsha lwakhe lwenelise ukubuthelela imali edlula eyanyaka enye ngamadola adlula izigidi ezingamachumi amathathu amachumi amahlanu lambili $52 million. Ubonyongwe uthi okunye ukubangele ukuthi imali le ikhuphuke ukuthi lolugatsha lufake imigoqo enza izisebenzi lamankampani zibhadale imithelo njalo lwavala lezikhala ezingenza kube lula ukuthi izisebenzi zeZimra zizenelise ukutshontsha imali. Ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethe ecubungela izomnotho elizwe umnumzana Believer Mhlanga othi udubo ukuthi imali enenge etholwa nguhulumende iphelela ekubhadaleni izisebenzi.
Mbona kukuhle kakhulu lo imali yakhona ingayeneli kakhulu as compared to our demand isikhangele umnotho welevelisi. Kodwa nxa sikhangele sinyanzela kakhulu ukukontributha imali enenge kakhulu ngama-individuals abantu. Yibo aba-exceed budget kakhulu. Of course lama-companies, but abantu ba-contribute imali eningi kakhulu.
Kodwa singathini nxa sikhangela ukubana abantu abaningi ngabasasebenzi, imali yakhona iyabi ivela?
Abantu bangaba abalutshwane abasebenzayo, bayabhadala into ezinjengabo-pay as you earn. The few employed bangaba yibo babhadalayo ezimali. Kakhulu sikhangele ama-civil servants. Akuyiwo aba-employed kakhulu lamanye ama-companies in general.
Nxa sikhangele lapho okungavela khona imali okufana lama-customs duty lokunye okunjalo kungakungena yini imali ezwayo khona?
Nxa sikhangele i-customs duty ibe below i-target. I-target ayibi 94 kodwa yini actually abayi 54 ku-30 quarter. So kungene imali enrichwane kakhulu. Then kungasikhangele i-value added tax on import yiyo eqansileyo. Kodwa i-customs, gross customs duty iyehle kakhulu nge-difference esingalithina $29 million.
Kodwa nxa sikhangele khona okukwenzakeleyo kuyatshengisa na ukubana umnotho welizwe i-economy ingakhula mbijana njengalokho okwakuthiwe ngumnumzana Chinamasa esethula ibudget.
Okay, ukukhula kwe-economy kudinga indlela eziningi esingalithi ngama-economic aspects. Nxa sikhangele i-revenue le incane for economic development, sikhangele ukuthi eliningi yangikhona iya kakhulu ukubhadala ama-salaries esikade nathi i-consumptive budget. So for economic growth kumele kube le capital kumbe economic development that ibe finance. Kodwa nxa sikhangele lapha imali eziningi zizabe ukubhadala kakhulu ama-employees e-government. So namanye kulezinto eziningi kakhulu ezingenza i-economy khule, but i-revenue is only ayisozi influence economic growth.
Ukulabanye njalo abathi ukubuthelela imali kukahulumende i-revenue naleyo kungahambi kahle ngenxa ye-corruption ukungathembeki. Kungakuliqiniso yini lo?
Yeah, i-corruption I think is been there, not in Zimbabwe only, but even kumanye kwamanye amazwe. Kwanye asikhangele eZimbabwe, yeah. Kungayenzeka ukuthi abaningi abadikileyi, but ngicabanga ukuthi iZimbra ile mizamo ethize iyenzayo ukuthi abantu badiplaye kakhulu emabhoda. Labanye nje abafihle kakhulu imnotho yabo engaba engasetshenziswa ukuthi kukhakhulwe ukuthi babhadele imalini kuZimra. So i-corruption vele is the enemy of development. So ingaba leyo role sibili kakhulu.
Alo ke ngumnumzana Believer Mhlanga ingcwethe ecubungula izomnotho elizwe ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe United Nations Population Fund lumanyene lelokucubungula eleZimstad lamhla lwethule okumgqoka okwatholakala ekubaleni inani labantu beZimbabwe ngomnyaka ka-2012. Kukhangelwa ikakhulu isimo sabantwana asebegugile kanye lenhlalakahle yabantu elizweni jikelele. Unothando Sibanda usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Imiphumela le eyethulwe lamhla igcizelele kakhulu isimo sabantwana lapho okuvele obala ukuthi bathwele nzima kusukela endaweni abahlezi kizo ezingafanelanga ukusebenza lokwenda besesebancane kanye lokuswela amathuba okufunda. Lolu phenyo luveze ukuthi phezu kwechumi ekhulwini, i-13.1% labantwana lihlala endaweni ezingafanelanga, kuthi phezu kwamachumi amabili ekhulwini kalitholi amanzi ahlanzekileyo njalo kalilazambuzi, bese kusithi phezu kwengxenye ekhulwini, i-58.4% alila mandla kagetsi. Ongenela umhlangano engumlweli wamalungelo oluntu, umnumzana Richard Makhombe uthi ukuswelakala kwendawo zokuhlala eziqondileyo ikakhulu emadolobheni yisizathu senyathelo likahulumende lokudiliza izindlu zabantu eminyakeni eyadlulayo lapho iningi lalahlekelwa langenelisi ukuvuka lakhe kakutsha ngenxa yokuwa komnotho welizwe.
Ama forced evictions are driving people deep into poverty. So nxa ilanga lanamhla asikhangele ilizwe lethu leZimbabwe ukuthi abantu bahlezi njani. Nxa singakhumbula ngomnyaka 2005 kwaba le Operation Mrambatshina. And Operation Mrambatshina actually yabisela abantu emuva nxa sikhangela amagains akade bewayenzile kundaba zokwakha izindlu zabo abantu behlezi ukuthi babehlezi njani.
Okunye okuvele obala yibuningi bemizi ekhokhelwa ngabantwana ikakhulu amantombazana. Kunani phose inkulungwane ezingamachumi amahlanu, i-48,028 le mizi ekhokhelwa ngabantwana, phose amachumi ayisishiyagalolunye ekhulwini, i-86.3% alimizi akhokhelwa ngamantombazana. Osakhulayo unkosazana Messi Ntabeni uyintombazana ekhokhela imuli yakhe. Uthi lokhu kunzima ngoba kumele akhangele izifundo zakhe kodwa aphinde akhangele abana wakhe ukuthi balendingeko zabo.
Ama problems esihlana lawo kakhulu lapha ukuthi abazali bethu abaningi bahamba besiya phandle ngadle, and ukuhambeni kwabo basishiya singaba sikuyithe sikhangele imizi ukuthi nxa ubonthi khona ngingu-form 6 yini okufanele ngikhangele abantwana bafo. At the end ngiba le pressure eningi kakhulu.
Okunye okuphume kulokhu kucubungula ikuthi basasebalutshwane abesifazane abasebenzayo bephatheke kwezenotho yelizwe lapho kuqathaniswa labesilisa. Kuvele njalo ukuthi abesifazane bemadolobheni baba labantwana abalutshwane abathathu ngamama munye kulalabo abasemaphandleni. Osebenza labesifazana unkosikazi Charity Spanda uthi lokhu kubangelwa ukuthi abesifazane abasemadolobheni bathola ulwazi kanye lendlela eziningi zokuvikela ukuzithwala kulalabo abasemaphandleni.
Omama emakhaya benelisa ukuthi bathole lawa amapilisi lamajekiseni lawa ahlatshwayo ukuthi umama angazithwali. Yiwe sijayele ukuthi siwathwale kodwa lawa athatha isibanga eside njengokuthi i-5 years esikhathini esiningi asilawo.
Impumela ye-census ka-2012 yakhutshwa ngombandula ka-2013. Nyakenye kwethulwa ingwalo ezintathu ezivela kulokhu kucubungula ezibalisa i-population projections, fertility le-mortality anduba kwethulwe lezi eziyisithupha lonyaka. Ngimele i-Studio 7, nginguNothando Spanda.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethulwa namhlanje. Umnumzana Tongai Mathuthu obengowebandla le-PDP usebuyele kumandla lakhe lakudala ele-MDCT. Imizamo kahulumende yokwethulwa kwemali yohlobo lwama-bond notes lokho ikhangelelwe ngendlela elokuthandabuza lokungethembi loba nje kule nkinga elizweni yokusilela kwemali emabhanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo, igama uChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.